Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kuLwezi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars.
Indaba le indaba yokuthi sizame ukuthi sibe lorogwadla loluncane lukhombisa ukuthi sizayisebenza njani, kuzawadlelana njani njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will form ama-programs, ama-interventions in the informal sector.
Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo koBulawayo bathi basebenza lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho. UMongameli Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika. ele-South Africa lithi aliyikuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube namuhla wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars. UNcube uthe uhlelela ibhajethi ehlose ukulungisisa inhlupho esibhekane lozulu, yikho nje phe ugatsha lwezemfundo olokulima kanye lolwezempilakahle imali enengi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Esethula ibhajethi ye-923 billion edayele ePhalamende namhlanje, uNcube uthe lanxa imali efunwa zingatsha ezehlukeneyo zikahulumende inengi kakhulu kulalelo abahlele ukuyibuthanisa i-85.7 billion, bazadinga ezinye indlela zokuyithola leyo mali.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements. This deficit of 76.5 billion Zimbabwe dollars amounts to 1.5% of GDP.
Ugatsha lwezokulima lwabelwe i-124 billion RTGS, ukuthi olwezempilakahle lwathola ama-billion edlula alikhulu 117 RTGS, olwezemfundo lwathola afanayo. Ugatsha lwezebutho luthole 65.5 RTGS ama-billion, ukuthi ihofisi kamongameli ithole ama-billion angu-32.3 RTGS. Ugatsha lweparlamente luthole 14.6 billion, olwezabadubeka i-social welfare luthole 19.4 billion. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthe uhlelo lwebhajethi kalukhangeli indingeko zabayanga.
Ibhajethi ethulwe nguProfessor Mthuli Ncube onguye uminister of finance and economic development namhlanje esithi unika imali eningi kwezokulima ize agriculture njalo ifaka enye kwe education le health hayi lawo ngamanga nxa singakhangelise kakhulu ngoba singakhangela i health ithole inga isilinganiso esingaba yi 14% le national budget leyo esho ukuthi ingaphansi kwa budget declaration
lokho kusekelwe ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe
into ngono ukuthi uhulumende unike izimali ezinjengalezo ku education le health kodwa ezikhathini eziningi siyabona ukuthi izimali eziningi ziphelela ku-administration so ithemba engilalo yokuthi imali le izangena kuma-programs azanceda abantu hathi i-administration yokuthi abantu bathengelane izimota lokubhatalana izimali ezingatsho lutho eziningi-ningi kuma-senior administrators
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU umnumzana Jafet Moyo uthe bakhala ngeholo ukuba ngabe lihlawulwa ngedola lemelika
uhulumende ke indleko zakhe zonke nje ziza kuba ne currency eZimbabwe izin dollars so akula ma American dollars ke kuholo lezisebenzi kodwa ke lokho akutsho ukuthi njengezisebenzi sesizakhohlwa ke ukukhuluma ngendaba esikhathazayo thina njengezisebenzi sizaqhubekela phambili ke simazisa uhulumende sikhankasa njalo simazisa ukuthi ke imali abhajetha ngayo asiyomali ke engasithanda njengelizwe
Uncube uphinde wakhweza isibanga sabantu ababanjelwa imali ye-tax isuka ku-10,000 isiya ku-40,000 RTGS. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngamalunga amaningi edale lephalamende kodwa isola isilinganiso semali eyabele ugatsha lwezempilakahle ngalesi sikhathi ilizwe lokhu lingekenelisi ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ibhajethi ethu namhlanje edale lephalamende izahlaziwa edale lephalamende ele-National Assembly kanye lele-Senate andubana ipasiswe ukuthi iqale ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kodwa luthi kutholakale abangamashumi amane 40 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamashumi edlula amabili 22,638 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,757. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi phose ezine 3.7 million. Abayizigidi phose ezintathu babo 2.8 million ngabahlatshwe amajekiseni womabili. Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo kobulawayo bathi basebenza ndawonye lekhansili yaleli dolobho uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho ngaphansi kwendikimba ethi bulawayo informal economy enhancement strategy. Isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association eyiyo ekhokhela lolu hlelo umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni uchasise okunengi kungxoxo ayenze lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sizama ukuthi silungise ugwadlana olunjalo oluza kukhombisa ukuthi inhlanganiso ezisebenzayo ubulawayo City Council Ministry lama partners ethu nje sasebenza njani ukuthi silungise indaba ezimqoka ezimayelana nokusebenza kwabantu abasebenzayo kobulawayo. Indaba leyi indaba yokuthi sizame ukuthi sibe logwadla loluncane lukhombisa ukuthi kuzasebenza njani, kuzadlalana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho sibambene sonke nje njengabantu abalokukhathazeka kumbe abalokutsho lokusebenza abantu abasebenzayo kuzaphuma njani eminyakeni embalwa ezayo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will inform ama-programs, ama-interventions in the informal sector and thinking that this besikwenza lokho sikhangelele ukuthi imingcele izayo.
Sesibuyela kuleliyana ibhuku elithe lizabalala. Lingabe limometheni?
Kumele umqoka ukuthi kulokuvumelana ekutheni kumele kulungiswe indawo zokuthengisela zenzwe zibe khona, ezikhona zifakwe izinto ezibalulekile ezifana lama-toilets, ezifana lamanzi. Okunye umqoka ukuthi abantu bathi uhulumeni wesabelo i-local government yakobulawayo kayizame ukuthi nxa abantu bethe ba-apply ukuthi bafuna ama-license ukuphangiswa ukulungiswa. Okunjalo kumele ukuthi abantu bathe khonana akube le nhlelo ezithize ezimqoka ikakhulukazi nxa kukhangelwe amalungelo abomama kumbe izinto ezipha ezifana lokwelezempila kahle zabe singama health issues. Ekutheni ke omama bavuka besiya emkango besiyajengisa ekuseni bese bekhohlwa ke kumbe bese bengajoli usekelo lokuthi nxa besebenza laphana bekhangelwe sithi mbe ngama-breast cancer kuhlele thize abomama abahlangana layo. Uthola ukuthi umama sevukela emkambo isiyasebenza kodwa akalakhathi sokuthi aye esibhedlela ayehlolwa. Abantwana abomama abasebenzayo babesebenza but kungala ndawo zokudlalela esikhathi ama-playstations. Kule ndaba zokuthi ingcekeza ephuma laphana ekusebenzeni esithi i-west iyapha ukulahlelwa nje ndawo zonke. Okunye ukuthi akube nenhlelo zokuthi nxa ingcekeza iphumile kayibanjwe kuhle kwenziwe lokuthi ithaye recycling reduce. Lokunye okuthize lokuthi nje nxa abantu besebenza laphana amagesi ahamba uthole ukuthi sokumnyama bekulamanzi engathi ama-green solutions ama-solar panels zafakwe ukuze abantu bathole amanzi even amagesi engekho nxa umuntu ejengisa ama-vegetables ekhisa akwanise ukugeza izandla. Ngathi izinto ezimayo ezimqoka kakhulu lokuthi-ke abantu abazisebenzayo babambe esithi i-fourth industrial revolution ekutheni abantu abathengise kulenjini lapha abathengise ku-social media njengoba nxa uzavalwa kule COVID kunje nje abantu abengahlali ukuthi ayisokubhadla basasebenzi basebenze ngokuthi bathengise kulenjini lapha.
Lo ngumnumzana Michael Mhlahla Ntiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ngingwele Melika namhla bananza ikhefu le-Thanksgiving elaqala abamhlophe belesikhatshana beselizweni leli. Labo bezidla khona labadabuka eMelika okubizwa ngokuthi ngama-Native Americans. Ikhefu leli kalifani lelanyakenye wokumemetheka khona okumangalisayo igciwane le-COVID-19. Abantu bazivalela ezindlini ngesikhathi leso. Abaningi bananza usuku lolu ngokukhuluma lezihlobo nabangane enkundleni zokuxhumana ezinjengeZoom. Lo nyaka i-American Automobile Association ibika ukuba kulabantu abafika izigidi ezingamajumi amahlanu 53.4 million abathengelela izihlobo labangane besebenzisa izindizamtshina lezimota. Kukhangelwe ukuba ukuthwalwa kukaZulu zindizamtshina kuza kuba kuzinga eliphezulu lo nyaka loba lilokhu limemetheka igciwane le-COVID-19. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umongameli Joseph Biden unanza ikhefu leli lomndeni wakhe eDelaware. Inkampani yezindaba e-Agence France Press ibika ukuba Umkhokheli wakwale Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed ulizana lamalicatsha awe-degree afuna ukuhluthuna iintambo zombuso. U-Ahmed ubiwa ukuba ulizana lawo esigangeni lamasotsha akwale Ethiopia. Amalicatsha layo asaseduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. U-Ahmed ubiwa ukuba ulisana lawo esigangeni lamasotsha akwale Ethiopia. Amalicatsha layo asaseduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. Uyaxokozela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kwele-Libya lapho igqweda elikhulu lelizwe elenze isinqumo esokuthi uSaif al-Islam Gaddafi, umntakamoyi uMuammar Gaddafi, akumelanga ancintise kukhetho lolu ngoba wagwetshelwa ukuba waphatheka ekulwisaneni nalabo babefuna ukukhulula ele-Libya. Akwaziwa ukuba uzakwenzani ngalokhu okulapho ukuphazamisa ukhetho lolu. UMuammar Gaddafi owayengumkhokeli wakwele-Libya wabulawa kwabuhlungu ngamalecatsha aginqula uhulumente wakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine engene embusweni izolo. Abamabandla aphikisayo besithi usehlulekile, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika kanti lamalungelo oluntu lawo engananswa. Kodwa abebandla lakhe leZANU-PF bathi zinengi inhlelo zentuthuko aziqhubayo njalo bathi lamalungelo uyawahlonipha. UMnangagwa ungene embusweni mhlaka 24 kulinyanga ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ekuthotsheni lokho olube khona olokuphethe esibelalo kube nokuthatha olukhululekileyo kungokwakuqala lokho esikubonileyo senzakala. Nanxanje kwathi ngemva kwakhonokho kwasekusuka khona lokwana okwenzakalayo ukuthila kwabantu okwakunganani lokhetho, kodwa kwashibe impumela ama-results esephumile ekugcineni kwakhona. Lokwana kwayenziwa ngabantu nje abagangile babefuna ukungcolisa uhulumende ngaseneso sikhathi. Nalaba abakwenzayo bakwenza nje bacele bejonge ukungcolisa uhulumende. Yibo Mnangagwa wabala ikhomishini wayibumbayo ukuthi ikhangele ngodabalo lolo ukuthi kuvezwe ngokobala ukuthi uZulu abe kwathi kwayenzakalayo. Bese ngikhangele ukuthi hawu thina njengemathebelele ndrejini ndanokuthi ngithi kunenge sesikubone lesokwenzakele ngakuleli cele akade kungenzakali izolo. Uhulumende lwana ade khona ekhokhelwa ngomdala sibonile amaprojekthi amakhulu esungulwa lapha kurijini, sibonile umongameli evakatshelela indawo zena ezikurijini njengamansuku lezivele ungane usehlala khona ngapha kurijini mathebelele ndrejini elandelela amaprojekthi amakhulu ayimba asungulileyo akhutshwa nguye uhulumende. Ukudiliza kulula kunokwakha, ukwakha kunzima kakhulu. Kuzothatha isikhathi omnangagwa uthi eshakwelinto leyi uyithuthe vele ifile, kodwa into engathi yasiphambanisa nje kancane kakhulu ephambanisa uhulumende kamnangagwa yi-corruption engiyo njalo engancediswa ngamakhoti. Amakhoti elesisiwa kazo abantu bengayenza izinto ezingayisizwa amakhoti esike lahlele ngale. Yikho ezinto ezinyemazene ezikade zikhona kade ezishudileyo, kodwa singathangela ukuthi imizamo iminingi yokuthi ithuthukise impilo zabantu esiyenziwe yi-Second Republic.
Nansi indaba baba Ndlovu yamuze yakhuluma ubaba uGawule.
Ngimlaleli uyakhuluma kaGawule, kodwa eqinisweni ke i-Second Republic le ukhuluma ngayo akulanto ivine yodenzi le. Wathembisa i-re-engagement le-international community kuhlanganele ukubuyela kubo-Commonwealth. Bayifile ngiti kuleyo ndawo ngenxa yokuthi amazwe aphe-Commonwealth le-international community bakhuluma ngokuthi ilungelo lomuntu kalihloniphe eZimbabwe. Kwenzakale sitshilo la uGawule ukuthi-ke amasosha kahulumende adula kabantu ngemhlaka-1 Agasti ngemva kokhetho luka-2018 akulanto esenzakalayo. Ebakanti i-commission yabuya umaNhlanhla wayikhokhela yaphuma laphuma lakho, kodwa kwayi-implimentwa phela lokho kufanele kwi-strongroom iripoti liyana kayi-implimentwa. Okwesithi sikhangele i-economy, i-economy ngendlela eyayithe ngayo kuphuma umgabe yayingcono kulalokho esesikubona namhlanje, wabeisinkwa sasesithenga nge-90 cents ifield yayiyi-9% njalo kathetha ifield $45 America. So kutshengisela ukuthi-ke i-economy le umnotho welizwe uyawutehla, kodwa-ke i-disposable income iyancipha. Abantu lokhu bahola izimali ezinangi, ngakutshela umangalo ukuthi-ke ababalisi kakhulu i-headmaster lokhu bahola ama-$34,000 TGS, imali less than $150. Bese sikhangela i-corruption akhulume ngayo. I-corruption siyibona isenziwa ngabakhulu kuzane ukuphehla lohulumende, bese bebanjwa bayekelwe njengamakhiwa lana athiya inhlanze khona ukuthi kube bamba ngayo, bamba ayikhiphe ngokuyena ijikela ayibisele emanzini itsheze futhi izibuyele libe cacha phansi. Yikho abakwenzayo. Sababona amaminista bebotshwa, kodwa lawo maminista sabona bekhululwa kwaphandle. So sibona ingazathi-ke i-corruption-ke under lo hulumende okhona i-worse, i-poverty, ukuhlupheka kwabanye phambili le akuna kungcono kukhona. Bese kusithi-ke ze-international engagement sibona ingani yehluleka, ngoba i-international engagement abafuni mazwi kodwa bafuna izenzo zomuntu.
Baba Gawule, kundaba zamalungelo lapha bakhona abasolayo abathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe, ngoba abantu basahlukuluzwa bayaboshwa njalo nje. Ungathini ngalokho?
Akulamuntu ostate njengomuntu osezimbabwe. I-security yeZimbabwe lapha abantu bazikele lapha kuleli lizwe. Asikhangele into eyenzakale eSouth Africa. Abantu bathishwa ngamatasu, bayabulawa bezihlulwa besenzanganiso kuzonke. Athi kuthiwa iZimbabwe human rights human rights. Angikwazi amezwa iqaliselwa la. Ama-human rights masikhangela amazwe amanyanjambo eSouth Africa nale. Abantu bantu babulawa suku zonke, barethwa suku zonke. Besenzwana abafani barethwa khona ngalo makhedlele nesiceza esicabekayo.
Baba Ndlovu, kuthiwa yananzwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Uyamuzwa ubaba Gawule?
Yebo, uGawule kumele ayehlukanise i-criminality eyenzakala eSouth Africa. Kasohulumende ongananzi ilungelo lomuntu, abantu abangama-criminals, izigebenga ezenza khona lokhu kubakhuluma ngabo. Ikanti eZimbabwe i-state-sponsored violence, ukuthi-ke umongameli welinye ibandla eliphikisa uhulumende, ibandla elikhulu elaziwayo, umthathamisa uma ehamba kuba la mataxi amthayaka futhi abhlokhe imigwaqo. Yili lungelo lolunto esikhuluma ngalo.
Umnumzana Edwin Ndlovu, lilunga le-MDC Alliance, ubexoxa endawonye lelunga le-ZANU-PF, umnumzana Belief Gawule. Uhulumende weleSouth Africa wazise namuhla ukuthi kasoze avuselele ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngomnyaka ka-2009. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba namhlanje ePretoria, umphathintambo ofisini kamongameli umnumzana Mondli Kungubele uthi idale labaphathintambo selithethe isinqumo sokuthi amaphemithi la ngeke esangezelelwa iminyaka ekupheleni kwawo mhlaka 31 Mpalakazi onyaka.
Cabinet decided on a 12-month grace period at the expiry of the current Zimbabwe exemption permit. During this period,
abala maphemithi laba sibapha umnyaka ogcweleyo ukuthi badinge amaphemithi olunye uhlobo nxa bengehluleka babuyele kubo.
At the expiry of this 12-month period, those who are not successful will have to depart the republic or be deported.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule kudane okukhulu ngalesi simemezelo. Isikhulumi senhlanganiso yeZim Imbokodo unkosikazi Corence Mukhosi Ncube uthi kuzadala uhlupho olukhulu ebantwini abaningi.
Kusiphathe kabi kakhulu. Lokhu kungahle nje kwehlele abaningi ekuthinini balahlekelwe imisebenzi. Abantu bazathi nxa sebelahlekelwe imisebenzi okulandelayo yibugebengu ukuze bakwazi ukuziphilisa. Kubuhlungu kakhulu. Sokusithi ngabe kuthiwa bazamele mhlawumbe ukuthi bafake noma embili kodwa lokho eminyaka ize besinikeze owodwa ukuthi sibone ukuthi senze njani.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekungathi sekujeziswa labo abebelesifiso sokuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Lokho kusethuse kakhulu igovernment yeSouth Africa bekumele kucabangisise ngeyindlela khona lokho ukuthi hawu abantu sibaziyo ukuthi laba bantu bakuphi, basebenza kuphi, bahlala kuphi, lama phone numbers asila sikwazi ukuwacontrola, sikuma sibadinga siyakwazi ukubathola. Kodwa igovernment yeSouth Africa iyayala ukubanikeza, kodwa kunabantu abambalani 5 million abagcwele elizweni labo kunye bangazi nokuthi benzani, banani, bengena vinto efingerprint yabo.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi mine ngimibuzo abasaselayo ngalesi sinqumo.
Esizakwenza njengobukhokheli beZimbabwe Community in South Africa le African Diaspora Forum yikuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenze wathatha leso sinqumo. Singathola leyo ngcazelo sibone ukuthi sizaqhubeka sisebenza sisiya phambili sisenza njani ukuncedisa labo abanelisa ukuthi bangene kwamanye ama permit lokuthi mhlawumbe kakula enye indlela ezaba khona.
Yesikhulume sebandla lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala uthi sekuyisikhathi sokuthi kubhekwe phambili.
Into ezayigqugquzela ukuthi abantu kaba-aplayele wona lawo ma-permit ukuthi kaba-aplayele kabangaveli balahlela ithawulo bathi kuthiwe le isiphelile. Kusho ukuthi kuphelele kodwa ngakuphelanga konke. Kodwa-ke njengozaphu siyabonga ku-South Africa ukusigcina isikhathi sonke leso, njalo le thuba leli selikhona esithi abantu babalithathe.
Amaphemithi la aphiwe izalwane zeZimbabwe ebese-South Africa ngokungekho emthethweni o-2010. Abebapha imvumo yokusebenza, ukufunda lokuqhuba amabhizimusi. Aphinde avuselelwa ngo-2014, aphindwa njalo ngo-2017. Phakathi kwawo bakhona abebethethe incwadi zokuphephela kodwa bazibuyisela ngoba amaphemithi la ebavumela ukubuyela ekhaya. Bakhona njalo abebethethe izithupha zakwele South Africa ngokungekho emthethweni abazibuyiselayo sebethatha amaphemithi la. Imizamo yokuthola kuphawula komeli weZimbabwe kwele South Africa ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula lolu daba. Melisturo 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule ibhajethi ka-2022 namuhla engena ku-R923 billion. Uhulumende weSouth Africa uthi akayi kuvuselela ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Yalibu
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.